So we see card descendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNhlangula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
katabantu laba abaphumayo kuma quarantine center kuzithwe ayibabalekile babe baleke njani khona kulamapholisa lamasotsha agcinele izindawo.
Kulabantu abalichumi lantathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyene beligciwane leli likhuphuke liye ku-525.
Namhlanje sekukhuphele baqonde ukubhidliza ibandla labantu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ePhalamende i-MDC kaNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukuthi leli bandla lisetshenziswa yiZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile njalo laya kwaba ngamakhulu amahlanu alamajumi amabili lanhlanu 525 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalijumi lantathu belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalichumi babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abathathu bebevele behlala elizweni. Asebebulewe ilumbuqazwe balokhu beyisithupha kuthi asebesindile kuwo labo balokhu bengamachumi ayisithupha lane. Inani lababanjwa lomkhuhlane kulezinsuku liqansa mihla ngemihla njalo inengi labo ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele lomkhuhlane usubulele abantu abangu 477,000 njalo wahlasela abangu 9.2 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 umnumzana useni Spanda.
Ngibona ngani into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane owe-COVID-19 kukhanya iningi labantu abawubanjwa belawo lapha eZimbabwe yilabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho indlela okuzabanjwa ngakho umsebenzi okugcina labo abavela ngaphandle kwelizwe beze bedlule amalanga lawa adingakalayo ukuthi bebe bodwa nxa belomkhuhlane besuswe endaweni lapho abangathola khona uncedo nxa bengalawo babuyele emakhaya. Kuqakathekile ukuthi-ke sonesiyani isikhathi kukwanisa ukuhluzwa-ke kwazi ukuthi hhayi lo mkhuhlane lo ngalawo. Ikanti njalo sokutshengisela ukuthi udaba lwabantu abangena emngceleni weZimbabwe le-South Africa kumbe lowe-Botswana bengazange baqale bedlule endaweni lapho abahlolwa khona njalo abazagcinwa khona ukuthi ingozi enye enkulu kakhulu ngenxa yokuthi yakwasani laba bayachapha umngcele bengazange bedlule endaweni zomthetho kodwa besedlula ke besiye emakhaya. Ngakho siyabona ke ingozi ezabakhona.
Uhulumende ungathi uluphatha kuhle yini udaba lwabantu abavela ngaphandle kwelizwe laba abatholakala bele coronavirus?
Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi ababanjwayo ukuthi balomkhuhlane babanjwa bephakathi kwezindawo lezi ama-quarantine center, singakukhayela ukuthi uhulumende ebuyazama kodwa ke siyananzelela ukuthi baningi abantu abanye abangena emngceleni wethu bengahlolwanga njalo bengena ngendlela ezingekho emthethweni ngakho kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaqiniswa ukuvimba emngceleni weZimbabwe leSouth Africa nxa singasoze sikwenze khonokho siphakathi kwenye ingozi enkulu kakhulu ukuthi lumkhuhlane sizawubona usumemetheka eCholocho kubolumpane kubokhezi ngale kubonkayi ungena njalo edrobheni lakobulawayo yingozi esikhona kathesi esikhangelane layo njalo ke uhulumende bembona ukuthi kuyamele ukuthi nxa kudingakala ukuthi kube lamasotsha kumbe amaningi emngceleni evimba akwenzakale njalo njalo sinanzelela ukuthi kade abantu laba abaphumayo kuma-quarantine center kuzithwe hhayi babalekile babe baleke njani khona kulamapholisa lamasotsha agcinele ezi zindawo
uhlelo lokuphathisa abathinteke kubi lomkhuhlane eliluqhubayo njengenhlanganiso ungathi luhamba njani
khathesi lokhu sikhangelela ukuthi ngabe kungaba lokudla okuningi ukwenzela ukuthi laba abahlaselwe ngolumkhuhlane bekwazi ukuthi behlale ngekhaya bethole ukudla lokuncediswa bengekhaya ngenxa yokuthi nxa bengasoze babe lokudla bengekhaya kusho ukuthi bazazama ukuphuma phandle besiyadinga ukudla ngakho thina sikukhangele ngokuthi kuyadingakala ukuthi kumbe impuphu etholakalayo kumbe izishebo ezitholakalayo kuhanjiswe ebantwini laba bayingxenye yabantu ancedisayo njalo esizimisele ukuthi sibancedise lomkhuhlane uzufike lapho phelela khona
umnumzana useni Sfanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 sixoxelaye ekhona le kobulawayo abe-MDC Alliance sebesole kakhulu ukuxotshiswa kwamalunga ebandla labo ayisishiyagalolunye edale lephalamende i-MDC thi ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe izolo besithi lokhu kukhomba sobala ukuthi uMakhuphe usetshenziswa iZANU-PF ukudiliza ibandla labo amalunga e-MDC Alliance la abalisa umnumzana Amos Chibaya, uHappy Mochi Ziva, uBalisia Majaya, uMocharai Rwamugido, Virginia Muradzi kwa Anna Muyambo, Francisca Ncube, uNomathemba Ndlovu kanye noMorisi Zwayi. Ngenyanga edluleyo iMDC ixotshise amanye njalo amalunga eMDC Alliance amane abalisa unkosazana Tabitha Khumalo uProsper Motseyami uLilian Timvios kanye lomnumzana Charlton Wende lokhu kutsho ukuthi uMakhuphe sexotshise amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa alitshumi lantathu edale lephalamende ngoba esithi ala ukulandela izifiso zebandla lakhe sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
into eyenziwa yiZimbabwe government lephalamende eZimbabwe kuluhlazi okubantu bezimbabwe abantu abaningi bayamhangana ukuthi hambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeningini yikho-ke abantu bezimbabwe badidekile ngoba ibandla le-MDCA yilo elavotelwa nguzulu wezimbabwe namhlanje sekukhuphe leZANU-PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu yikho-ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini sesizakuya kuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni kodwa kumhlophe abantu abaningi bakutela ukuthi vele benzani ephalamende njengoba vele sebesiliza thina asoze sithathe amandla njengezekethini sesibuyele ebantwini sasitshele okokwenza noma sibone ukuthi
ama-elections ka 2018 yize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court uma besithi amalunga e-MDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze.
Manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini?
Structures ilizwe lonke akuthatha amalanga ababili amathathu zabe sesivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sizibekuzisisa ukuthi senzeni ngoba thina nama-MP nama-confidence sakhethwa yibo abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. UChris uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDC umnumzana Khaliphani Phugeni yena othi basazoxotshisa amanye njalo amalunga e-MDC Alliance engekela ukulandela ibandla labo.
Ye, basasekhona msakazi abanye abasazophuma. Njengoba sihlala sitsho ukuthi abaphumayo abakhutshwa ePhalamende baphuma ngoba bekhethile bona ukuthi abasafuni ukuba ngama lunga e-MDCT sebefuna ukuba ngamalunga e-party entsha leyo kuthiwa i-MDC Alliance Party. So asikwazi-ke ukubagcina be-under i-ticket lethu abantu abazixotshayo babakhethele ukuthiya umhlangano baye komunye umhlangano.
Laba abakhethiweyo ukuthi baxotshwe edalela ephalamende likhethe njani?
Angithi i-proportional representation labana kuthiwa ba-selectwa yithi party, yithi esibanominatayo sibaforward ephalamende. So ngesilungu yiloko kuthiwa yi-low hanging fruits. So sizoqala lapho vele bese sisebenza our way kokunzima. Nawe unje ma udila le mpilo esibhekane layo awukwazi ukuvelwe zithi two ebuzimeni, uzoqala lapho ubeka kulula khona ngoba laba kulula ngoba vele bayithi esibahambisayo njengeparty sicela lifake lapha nangamagama so sizoba bese sibuya laba ke abakhethwe noma antigama lethu kodwa at least abahambe ama constituents or ama wards base beyakhethwa ngabantu.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli se-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile ngokuphindwe phose kathathu kusukela namuhla. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule ilitha yepetulo isuka ku-28 Zimbabwe dollars yaya ku-$71.62 kwathi edizili yona yakhwela isuka ku-$24 yaya ku-$62.77. Ngedola leMelika ilitha yepetulo isibiza $1.28 kuthi idizili yona isibiza $1.09. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kukhangelelwe ukubangela ukukhwela kwentengo yezinto eziningi ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Inani labantu abagula umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga kobulawayo lilokhu likhuphuka ikakhulu elokitshini leluveve leleGwabalanda lapho okubikwa kuselatshwa abantu abedlula ikhulu nsuku zonke. Abagula kakhulu bathwalelwa esibhedlela sempilo leseBulawayo United Hospitals. Lanxa abanye besithi sokufika abantu abayisishiyagalolunye, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isihudo lesi sesibulele abantu abalitshumi lambili, iningi labo kungabahlala eluveve. Umeli walindawo edale lePhalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi kunsukwana ezedluleyo bekuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kusiya kwamathathu ekliniki yeluveve. Uthi okucakayo ukuthi akucaci ukuthi isisombululo sizatholakala nini.
Akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ogogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister, local minister umama Mancube, wathi honorable, wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu. Hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlalwa ama meetings kuyalungisiswa. Hayi lati sathi hayi nxa sokwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic belatshwe mahara, ngoba these are vulnerable people. Ujoe khona ngale counseling wathi yena honorable, ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kaGavalo, okutshengisela ukuthi for sure sibilotshe ukuthi bayaklina ama pipes, bayaflasha ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume. Kathi singeke siphiwe kusaklinwa khonapho, ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk lawo esiwazwayo asikhona Old Luveve 2 and New Luveve, sibe sisikha khona amanzi ngoba as you flush thina uchuthi sikha idoti yona leyo eliflashayo. So sicela kama kiosk kumama wathi ayi ama kiosk yakhona alezindawo lapha yakhona.
Labo abagolayo he swake wababona njalo umomo usonjani?
Ngayavakatshela abagulayo la nxa ngingasababonanga bonke, bakhona embonti sebe recover, bakhona abasagula kakhulu ku local sister wase sithi hayi umthetho abantu bengabuya lapha begula siyabelapha, akula muntu sizamgcotsha lapha, abantu kababuye. Nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela, siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbeni ngabantu abangu-4 endlini, yisikweleti esizafakwa kubhili yami e-BCC engingasoze mphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale. Kube lo gogo obhubhileyo, kwaba lo mntwana okade senza u-form 4, kulo mntwana ade senza u-grade 7, kulo mntwana ade senza u-grade 4 emafakela primary. U-grade 4 wathwalele clinic, wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana, usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo. Kati abadala bangaphi? Kwabuya wena umntwana, kati esumntwana usehanjiswe empilo, kasoza hambe ahanjiswe ngumntwana. Wathi balele endlini bayagula. Bemfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi. Akungeke kuphuma amanesi yini? Bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication.
Edalele parliament kukhona elikwenzayo ngakho.
U-honorable Jasmine Tofa wasukuma wabuza uminister ukuthi kathi wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo. Wathi ephendula wathi i-aquifer kulama boreholes angu-15 asephelile, okuthi ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo. I-city council kayisikhangeleli isitshele okuyikho. Njengo-MP wesigaba ngilokhe ngilo kukhonona ngifuna ama-answers ukubana umntaka bhuti wami kazanga wanathe amanzi la, wapheka itiye, kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe? I-long term plan yamanzi yesiyifunayo kobulawayo.
Unkosikazi Stella Ndlovu umela isigaba seluveve edalele parlamente. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi inhlanganiso yeRed Cross isizaqalisa ukuhlola abantu omkhuhlane weCoronavirus emakliniki ayo. Iphephandaba linye lithi njalo umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube sesole izitha zeZimbabwe esithi yizo ezibulala umnotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hey, Salbonani u Studio 7 Kamalami Alwis Ndlovu ilaphe Botswana hayi khona laphe Botswana ke kungani kungconywana kodwa nxa ngikhangela okwenzakala ekhaya hayi ke lani sibili abezempila kahle bechiya imsebenzi bekhalala imsebenzi ekhaya ngakho ngoba imali abayiholayo ayithengi lutho ayithengi lutho ngempela olubani uhulumende kamnanga kakho engazama ukuthi ezame ukulungisa imali yakhe lekwanisa ukuthi isebenze kahle elizweni laba nxa kunje so hayi angiboni izisebenzi zingaqhubekela phambili kurayithi beke beyeme imisebenzi ingxenye uhulumende kamnanga kakho lo engake zama ukuhlala phansi labathungameli bakhe bebona ukuthi bengenza njani ngezisebenzi zehulumende siyabonga
khalala umsebenzi kwamanesi ngukhulumende osehawulisa izigulane ngukhulumende oseulala imfundo yabantwana kathesi uminisita yalo ucorruption yalo obhadaya moyo abantu ababili bathwala ikhadibhokisi elile 50,000 kwabantu babezihlula ama-1,000 ebhenki kuyini abona into eyangisayo le abayenzayo yazi labantu ngabarizana baphumela bamani mangambhubha ukhale kawukhale kuthi ufike kanje lesi safa kudala kuyaqalisa kuphilisa siphile ngcono mani out the call
hayi khona ukukhalala kwamanesi umsebenzi wonke lama doctors nje kuyinto nje efuna ukukhumbuza uhulumende kubana yena abanike imali ngoba babhekane nengozi enkulu kakhulu umkhuhlane we COVID-19 khona ubesebenza kuyela lutho ngoba akathethi ngokudula kwezinto lokho so kunje nje eZimbabwe ibhondi abasalisebenzisi sebesebenzisa iUSA basebenzise leRand pho konke lokho siyakuthatha ngapha ngoba iprice yezinto sihamba ngeRand sihamba ngeUSA so abantu khonapho bakhuliswa ama izinto zikhwele okunye okubuhlungu kakhulu ezitolo la okuthi vele nxa ungabe uhola noma 2,000 3,000 awula lutho ufana lomuntu nje osihlaleleyo ngala lutho uhulumende kabona ukuthi uyabafakela imali leyo abakhala ngayo akalaleli la izikhalazo zezisebenzi ukuthi kathi zona izisebenzi zikhalana ngayo zikhalelani abe kuthatha kufake kubithi aluba nguye uhola ngento enjalo so ube ngezwa njani njalo kathesi ukuthi izinto ziprize ngeyusa iyusa leli uyalithatha ngaphi uyalibona ngaphi iyusa ama yusa akula ama rand eZimbabwe libhondi kodwa uthi izinto zisetshenziswa ngama yusa la ngama rand hayi uhulumende la ekazama ukunakekela izisebenzi zakhe mina ngohliziyo ngikhuluma ngesigwanda
yabonakele indaba yamabhizinisi leyo okuthi abantu eZimbabwe likhweza izinto okungekho emthethweni loba igovernment izama ukulungisa ilizwe noma izama zondle ethi izinto zibuyele esimeni sakhe sakhona linalibhizi liyengeza ama-pricing aboma okungekho emthethweni yazi ngizibuzi kanti lamaphimithi amabhizinisi laphiwa ngubani yona ongasacabangi ukuthi abantu lama beseke umthetho bebethathele ama-action akuthi into lezi zibele price control bheka manje emagusini bolo panel endamuleni esilwane kube kweshe abantu lamani imali abasebenzi vele bahlala ebhuqwini impela lo benhlanzi bebambe inhlanzi le ndamulela upanel leyana inhlanzi ziyathengwa ngubani njengoba imali bathengela libathengene imali yenu amadola lezimbakho angasebenziyo uyazi ukuhlupha abanye abantu laba manje liyahlupha abantu zonini linelinika abantu amapermit la muntu akayisisi into amashop mayisala khiphana amapermit libathathele amapermit lisinika amapermit lathi sibe sezama amabhizinisi emakhaya Tata yondaba kwezi ntukwela ngqondo impahla zayo emashopu. Bona bazonke emazweni ngapha eBotswana legula ngama-cheap price. Mabe feZimbabwe abantu ngontando, ngontando ayiphikiswa bazenzeleni omathanda. Bakhweza ama-price aphezulu ngabomo. Kube ngathi u-president ayazi lutho, ayazi into eyenza. Kodwa kuyini abantu liyagenesa u-president. Alenzi kahle kunabantu. Tata abantu ama-permit liwathathe liwabeke ninikeze abantu abayingqondo abakwazi ukuthi noma umuntu uyini. Nalithatha abantwana izinyamazana. Alizwela abaye abantu abanjenga nemhlabeni. Lenzane kahle. Izwi ineli moshi izwi lethu manje
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. uZulu weMalawi ubevota kukhetho lokudinga umongameli izolo. Kodwa umongameli Peter Mutharika ubekhala ngodlame athi belusenziwa ngamabandla aphikisayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ubesemthethwandaba izolo phezu kwamacala enkohlakalo awetheswayo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili lantathu 123,000 kuthi asebebanjwe isifo lesi bona sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Izabelo ebesezivuliwe ezifana le-Texas le-Arizona yizo ezilabantu abanengi ababanja lomkhuhlane kulezi nsuku. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika, umnumzana Jabulani Moyo, sambuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Ngapha sekuvulwa kodwa kukhanya ngathi abanye sebethola inamba iyakhwela. So lapho bese kuvulwe khona abanye sebesithi kumbe ngathi sikhangele kumbe sibone ukuthi ngabe into eyiyo ukuthi sivule.
Abantu abanengi Moyo sebalahlekelwa imisebenzi, bathwele nzima abantu ezindlini lapha. Wena lomdeni wakho ungathi umkhuhlane lo uliphazamise ngayiphi indlela?
La ngakithi kunzima, inkosikazi wakuphelelwa umsebenzi, lami nje bengingasebenzi kuqala ekupheleni kuka March. So angazi ukuthi sizabuyela nini emsebenzini, yena ayi usengodinga umsebenzi.
Umongameli Donald Trump ungathi uyasuthiseka yini ngendlela aphatha ngayo imizamo yokulwisana lalomkhuhlane, ngoba siyambona seqalisile ukukhankasa lanxa nje abanye bezempilakahle besithi ufaka abantu engozini yalomkhuhlane. Kanti njalo simzwile esithi watshela uhulumende wakhe ukuthi engahloli abantu abanengi lomkhuhlane.
Okuka Trump akuqondakali, ngoba yena ubona izinto ngendlela abona ngayo, esikhathini esiningi awuhambelani nokwabanye. Abantu angathi balamandla kulezo nto ngama-governors awama-state, njengoba sibona ama-state ngama-state ukuvula kwabo akufanani. Ngakho iningi silalela ukuthi ama-local leaders ama-state bathini ngaleyo ndawo.
Umkhuhlane lo ubona usiba lomthelela bani kumpumela yokhetho, ngoba sesisalelwe nje zinyanga ezingatsho lutho ukuthi kuvotwe, kodwa ulokhu ukhona abantu belokhu behlezi ezindlini?
Ukhetho kuyakuya ngokuthi iikhampeyini zihamba zithini, kuyagcina sokungama TV lemaphephendabo social media. Njengoba kulimpela iviki sibonile irally kaTrump eTulsa, Oklahoma, uphumedanile ngoba kakujwayelanga ukuba labantu abalutshwane kangako kuma-rallies akhe. Ngingazi-ke ukuthi ngoNovemba kuyathiwani.
Umnumzana Jabulani Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika.
Dear my Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry, dear my Africa. Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of Coromess, Corofracas, Corodevil, Coropandora, Corona. Nevertheless, we shall overcome. Ancestors and ghosts of our Africa are with us.
Imbongi Odizaya Moyo Saita.
Come well. Formerly Africa Freedom Day, formerly Africa Liberation Day, founded on May 25, Ababa Addis, the year
ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili kulabantu abalitshumi lantathu ababanjwe icoronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belegciwane leli likhuphuke liye ku-525. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ephalamende MDCT kuveza sobala ukuthi uMakhube usetshenziswa yiZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.